sike saba le lemhlangano sizama ukubonisana ukuthi vele umsebenzi wethu siqhuba kanjani impumela ebekhona ibingeyokuthi yona kaningi ningi ikakhulu nxa sokhangela ezombangazi zikhona inhlanganiso besithi ababona ngokuqhutshwa kwembiko abathatha uhlangothi kungabe basekela ibandla lezanu-PF abanye basekele LMDC omunye hayi uhluzibonele ukuthi noma kuyihistori esibhalwa singesezaphu ulo hlangothi lwakhe kungaze kube yi-MDC yabo Welshman ngakho-ke yinto esesike sayihlalela phansi sathi pho kungenziwani ukuze intathelo zindaba ziqhube umsebenzi wazo wakhanya ukuthi hhayi kukhona okungani kuyasilela ikakhulu okwaziwa ngokuthi i-code of conduct kumele kube yiluhlu lwemthetho elandelwa zintathelo zindaba kungaze kube babhala ngezombangazwe kumbe babhala ngezemidlalo kumbe babhala ngezamabhizinisi impumela le ayizanga itsho ukuthi abasekelayo yilaba kumbe labayana kwathiwa hhayi sonke sizintathelo zindaba akulakuthi labayana kumbe laba bakhona abangaqhuba umsebenzi wabo kuhle.
Lathatha isinqumo bani ukuthi uhlupho lolu lulungisiswe?
Okukhona kathesi ukuthi imihlangano le iyaqhubeka. Sike saba le mihlangano lama-editor, sihlanganise ama-editor awe-state media lawe-private media. Sahlala phansi sakwathukwa sibili ukuthi madoda labomama kungenziwani ukuze siqhube umsebenzi wethu kuhle. Kwathiwa khona hathi lena njengenhlanganiso emela intathelo zindaba qhubani imisebenzi libhoze ilizwe lonke libuze abantu libuze intathelo zindaba ukuthi kanti singabe siphambanisa ngakho ngakho-ke imihlangano le iyaqhubeka iyenziwa ilizwe lonke.